Sokuyizika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu nomhlaka 8 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama-ballot papers azabe ekhona endaweni ezikhutshwa ukhetho lwama-by-election kusasa enamabizo amalunga alo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengelamaphepha, iningi labo kungabantwana abakade besiya ebazalini. Kulo wesilisa weBhindura waselamaviki amathathu evalele esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa osebulele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu 130 abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengelamaphepha. Phakathi kwalaba bantu kubikwa kulabantwana abamachumi phose ayisikhombisa 77. Sixoxa ngalolu daba loLizwe Dube owenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa.
Into esidabula kakhulu singazizalwane zethu zaseZimbabwe, sidabula kakhulu kakhulu, sikuzwisa ubuhlungu uma kuthi abantwana bezovalelwa bezama ukuthi bezobona abazali babo. Kubuhlungu kakhulu ngesikhathi lesama holiday umuntu abebhekele ukuthi uzojabula labantu bakhe.
Kuyini ke okwenza ukuthi abantwana nxa besiyabona abazali bebe bengelamaphepha eneleyo lapha?
Okunye kudalelwa ukuthi abanengi abasuka emakhaya abasuka ngokudubeka bengiyabanye abalamaphepha bangaba elokungena eSouth Africa, uzothola ukuthi abanye basebenzisa amaphepha angapha angekho lawo emthethweni. Yikho sikhala kangaka, sikhalela ukuthi sibe lamalungelo ethu lathi sibe lezinto zethu ezifaneleyo.
Nxa abantwana ke sikhangela emthethweni behamba beseqa imingcele bengelamaphepha eneleyo, kuba le ngozi ke laphana yokuthi bayenelise ukuba bengabanye abatshontshiweyo nxa abazali bengekho. Ukubona njani lokho?
Hayi, mina kangiboni ukuthi abantwana bengatshontshwa iminingi iminyaka abantwana behamba bengena besiza ngapha. Ngezinye indlela lokho ikucindezelo lokho okwenzakalayo, ngoba lo muntu osuke nabantwana uyazi ukuthi umntwana umuntu emzalini wakhe. Lo muntu ubhadalile ebhasini, ubhadala imali epheleleyo, ube kunelungelo ukuthi uyibona ma ukuthi wethu babamba ababophe lo driver lo bemtshela ukuthi hayi, okay, le nto le eyenzakalayo asiyifuni, anqinubile labantu.
Abanye ngabathi hatshi iSouth Africa ayila a problem lapha, bathi hayi ukudula ke kwama passport ngokunye okwengeza udubo lolu, ukubona njani?
Yikho vele lokho vele, ngoba i-passport siyadula manje. I-passport lethe yona le umuntu abeyihola ngapha eSouth Africa ayifiki kule amount le ekhulunywe yi-president yethu. So yikho abantu bezobuya ngama-border jumper, ngoba abayenelisi ukuthi bathole le mali ukuthi bethathe i-passport.
Lo ngumnumzana Lizwe Dube wenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa obexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg. Kulo wesilisa weBhindura oselamaviki amathathu evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa usebulele ilizwe njalo walethela uZulu weZimbabwe udubo olukhulu kanye lokuthi kugcwele amasela kubandla leZANU-PF. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aphakathi kokulwisa ukuthi umsolwa uMnumzana Patrick Kingirasi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Baningi abantu asebebotshelwe icala elifanayo ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification Reform Act, obuyinto ezazisenzakala kakhulu njalo phansi kombuso kaMuyi uRobert Mugabe. Untukani Ngqomo eStudio 7 uxoxele lunga leTripusi uMnumzana Sweden Chiroza, yena othi ukubotshwa lokhu kuveza sobala ububi bombuso kaMnangagwa.
Nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu, lokho osekwenzakala yinhlamba yikuyeyisa abantu, kuphatha abantu angani yizigqili okwenziwa nguMnangagwa. Wawuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi uMnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe, kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku loDabengwa ababotshwa bengelamacala, uMnangagwa engu-Minister of State Security, abantu babotshwa iminyaka eminingi, kwaba labo Job Sikhala abavalelwa phakathi bendlenisentolongweni bengelamacala bengaqinisanga njalo kungelasigwebo. Nawu nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu uyakhuluma yena ethi kwehluleka, sikubiza ngesikhiwa sithi freedom of speech, okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile, kadidisangabhela umuntu ukhulume umbono wakhe. So lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu, enguye owayebangela ukuthi libizo likaMgabe lingcole kangaka, nguye yena lowo Mnangagwa lebandla lakhe abalibizwa ngebizo lokuthi Lacoste.
Lina njengebandla eliphikisayo Mnumzana Chiroza, kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa masayana bebotshelwa ize? Kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje.
Nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayi-president, kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe. So lokho sokwenzakala kuse utshengisa ukuthi akukho emthethweni, ngoba imthethwandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala. Kodwa sikubona ukuthi osokwenzakala ukuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlale ejele mahlayana kungelacala eliyabe likhona. Sisho ukuthi sesiyizigqili zeZANU-PF, siyizigqili zikaMnangagwa lapha ezweni.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo, okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kaMnangagwa. Ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili?
Ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona owakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa uMgabe, bambiza bethi nguLumumba kodwa wayokhulula. Nje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi, kusitsho ukuthi umbuso kaMgabe wawukhululekile, awukaMnangagwa undoda kusadalala abantu abanja ngamandla.
UMnumzana Sweden Chiroza ngowebandla eliphikisayo eleTripus. Sicocwe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule.
Umuntu ephula umthetho uyabotshwa ngo, kungakhathalekile ukuthi umthetho lo obusayo nguMnangagwa, ngobobusayo ngubani obusayo, wonke umuntu obusayo lizwe lethu leZimbabwe lile mthetho yayo. Kodwa ke mina into emangalisayo ubona amagqwetha nalawa anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa, umthetho nalolo khona kwangaanosuse kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho. Kodwa umthetho nalolo ukuthi yona umuntu engathethisa umongameli upresident welizwe, yikubona umthetho kathese kulelo kuze nomthetho okhona ovike even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni, kathonisiswe esesihlalweni, ngokunjalo yimithetho yelizwe liyala ngoma.
Kodwa baba Gawule, nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli, kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli, ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba?
Hhayi, ukuhlola uMnangagwa kwashiwo inhlamba, ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akukhulume kodwa engathethisana. Freedom of expression. Umuntu kumele azexpresse ngendlela afuna ngayo kukhona kusekelo sombuso seneso. Ungathi iZANU PF kumbe kusole iZANU PF ngalokhu lalokho ayisho ukuthi udalicana. Ungasola even umongameli, even emaralini nanto uyawuza abantu be-addressa bethi hayi umongameli ye sehlulekile lapha lalapha. Ingane inkomo bazake bebotshwe labo abantu abanjani. Mina angikukholwa ukuthi kuyikho khonokho kuphela ukuthi khulume wathina umnakaba ehlulekile. Sekukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into ibotshelwa yikuthethisa umongameli. Kule nto enditela yona nkomo akula kuthethisa lapho. Ngumuntu osayo laye osola olensolo yakhe ngayo umongameli. Sola ingubo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa. So uyabe ekhuluma umbono wakhe. Kodwa ukuthi nxa esebotshwa obotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho engxelabo bambophayo kulokunye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuhle nxa ese siyafika ekhoti nxa yenala cala athethisana wafika bamkhulule ekhoti wakaqala nxa umuntu eyenzendayo
ngokutsho kwamagqwetha yiyo inhlamba yena leyo eyakhulunywayo ukuthi umnankagwa uyehluleka njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo sebebaninga sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola umnankagwa ukuthi uyehluleka baninga sebebotshiwe phezu kwalokho.
Kodwa Nkomo, ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho. Ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ukuthi ngilayi addressa noma ngaphi. Bebephuma langaphi, lakumabonakude, bebephuma bekhuluma besithi umnankagwa sehlulekile ukuthi sokuyiZANU PF yehlulekile lapha. Kodwa ngizange ngibone umuntu obotshwayo.
Umnumzana Believe Gawule, lilunga leZANU PF. Abalimi bakhuthaza ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula insimu, ukugebha amagodi lokunye, kodwa bengaqali ukuhlanyela. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi, izulu lingakaqali ukuna njalo abanye abalimi sebelahla ithemba njengoba izifuyo zingasela manzi lamadlelo. I-Studio 7 ikhuluma lomqondisi wenhlanganiso ye-Agritech Samathebelele North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka elimini kumbe le minye nje iminyaka kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwethimo somkhathi iphuze ukuthola izulu. Khathesi abantu abaningi sebethe besithi yindlala kodwa kulihlu lethu sikukhangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala esiyakuthi ngesilungu i-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye likhambe lithi selisiyavuka kwesinye isikhathi sibe sesithi hayi lapha kube yi-fall start but khathesi i-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho onkayo olusane omango ulilima ngapha kusiye eGwanda bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala lilona elitiwa litshe lideleze lingene emadamu kulamachibi izifuyo zibe sezithola ukunatha. Pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho abalimi indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizikele sizinathise inkomo sizikhelelele sizinathise. Kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kupontshwe amanzi okuthi izifuyo zethu zithole ukunatha. Emadlelweni lapho akusela lutho, kungasela lutho nje emadlelweni. Sokudinga ukuthi abalimi aluka kuvuma sithenge utshani, sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo sibe sizipha nje mbijana ama 2 kg 3 kg nenkomo ukuthi zithile kuze kuyefika isikhathi ezikhalisa ukuna sibe sesikhulekele ukuthi liphethe libuye. akadluli o 20 December khona phakile selisewuke.
Abanye ngabathi bona ku singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili lapha.
Okunye ndinga ngukhathise ukuthi xa liphuza uqalisa so izulu okwenzakalayo ukuthi siba lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudebha amagodi lokhu esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkabi lokhu esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yishiphi isikhathi kade izulu lingani.
Lo ngumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritex eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas lafaka kuluhlu lwamaqembu amalwecatsha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika iqhubekela phambili iqina. Kule mibiko ethi unina omeli wePalestine eZimbabwe, umnumzana Almasiri, ubulewe ekubhonjweni kwelinye lamadolobho eGaza yi-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu.
Okwenzakala ePalestine kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho kuthi abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo, ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje, ngoba wonke umuntu ulelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Ye singabona kusiba lokumiswa kwempi emaduzaneni na.
Yebo, impi ingama emaduzaneni kumbe iqhubeke. Osokuqakathekile ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi belamandla bongu-2 okuyazo kudingakala ngabantu abangaba ngomlandankunzi. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatotozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe okubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye United Nations isithi yona kungaba lodubo laphana oluyenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo engaqhubekela phambili, esithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube lenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso, ngoba abantu kuma bethayiwe abaye besele ngemva kwezikhathi bayakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzele. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ngokuphindisela. So mbona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imise masinyane, ngoba abasele ngabafowabo izihlobo zabo labantu nje makhelwane. Uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babuleke kakululukhu sisongokukhohlwa ngakho nje khangele ekuceleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elela amalungelo oluntu eBhethu likaZulu. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota, ama-ballot papers, azebe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-election kusasa, azabe lamabizo amalunga alo. Njengoba selikhweze eSupreme Court isicelo sokuphikisa isinqumo se-High Court sokuwavimba ukungena kulolu khetho. Umthethwandaba we-High Court unqume usekela isinqumo sozithi ngunobhala jikelelo we-Triple C uMnumzana Sengezo Chabangu esokuthi bonke abaxhotshiswayo edale lephalamende lakumakhansila bengavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwakusasa. Abekhomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission babika labo besithi sebedinde amaphepha amatsha okuvota
angela mabizo abe-CCC axotshiswa ephalamende nguThabang. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli izindaba eHarare, isikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Promise Mphananzo uthe ibandla lakhe likhangelele ukubana abekomishini ebona ngezokhetho eYezek kayisoze ikhiphe amabizo amalunga ebandla lakhe emaphepheni okuvota ama-ballot papers azabe sendaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by elections kusasa. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo weZek uMnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukubana kudala sebedindile ama-ballot papers lawa angasela magama abe-CCC axotshiswa edale lephalamende ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Jabangu. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethandaba owe-High Court izolo sisekele isicelo sikaJabangu sokuvimba amalunga lawa ukuba engancintisi kukhetho lwakusasa lwama-by-elections bekungela bizo likaMnumzana Munyaradzi Phibione kufaka kutizwi obengummeli weMabhukuta Fara izolo kodwa namhlanje beselikhona okutsho ukubana ngasenelisi ukuncintisana loMnumzana Scott sakuphanya owezano PF. UJabangu sonke isikhathi lesi ubetshela abantu labezindaba ukuthi kwaba liphutha ukufaka igama lika kufaka kutizwi kuluhlu lwabaxotshiswayo edale ele-National Assembly kodwa isimanga namhlanje ibizo lakhe libonakale selikhitshwa emaphepheni okuvota. Ingcwethi ezibona ngezemithetho yokhetho ezenhlanganiso efana leyeZimbabwe Election Support Network zithi imithetho ithi nxa kube lokuphikiswa kwesinqumo somthethwandaba waphansi owe-High Court njengalokhu kungafakwa isicelo sokuphikisa edale laphezulu ele-Supreme Court yonke into kumele ihle ime andubana idale laphezulu seliphe elaso isinqumo. Abenhlanganiso ekumsebenzi wokufundisa uzulu ngamalungelo abantu kwezokhetho eZimbabwe Election Advocates Trust bona bathi lokhu okwenziwa ngabeZek lohulumende yikwephulwa kwelungelo labantu okungazake kubonakale njalo yikucindezela abantu beZimbabwe. Ukhetho lwakusasa olwama-by elections lwenziwa ukuze kukhethwe amalunga edale ele-National Assembly ethatha izikhundla ezigabeni ezithoba munemunye ezibalisa iMabvukuta Fara, Bhinga North, Lopane East, Cowdery Park, Bulawayo South, Lobengula Magwegwe, Bright Bridge West, Nketa, Nempopoma, Mzilikazi, lamakhansela alishumalane. La nxa abe-CCC besithi konke okwenzakalayo elizweni yisihluku esingakaze senzakale emazweni omhlaba njalo yimisebenzi yabezano PF. Bona ke abezano PF bahlala bekulandula lokhu besithi kabalani lokwenzakalayo ngokuxotshiswa kwabe-CCC edale lephalamende lakumakhansili kodwa kuyikudonselana kwamandla okukhokhela i-CCC belisana bona ngokwabo abe-CCC.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 to 14. Waza Friday, my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi ogcile kumdumo kamasikandi ozibiza ngokuthi iphothamanzi lakwamathe ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7.
Ngithi komthakathi nje ngiStudio 7 yasifikelela lathi mina ngiqhamuka esigodini ngibuya esigodini la ngibuya khona nginokuhlala futhi lana kobulawayo emculweni ngifike khona ngonyaka odlule last year 2022 ngifike emculweni ngikhipha i-albhamu engesihloko esithi Uhlaka kunengoma ezintheni
ishangane sebona amandla kwamandla.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kimi kuphela. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ethi yona 0761803166. Iphothamanzi uzongithola lapho, ngixhumana nawe. Sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo. Okwamanje ngise-South Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqala ukungena emculweni kuze kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapoti impela ngothando. Siyakubonga futhi lokhu, siyakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi na ugcineni bagcine besazi. Bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi. Njalo ne-Studio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu, sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nawo abasafikayo.
Sibonge uNtungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Sizathola njalo nimhlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa kusasa, kanye lokuthi ibandla le-TCCC lithatha manyathelo bani ukuze lingahlahlekelwa izikhundla lezi njengoba amalunga axotshiswa edale lephalamende esevinjwa ukuncintisa kusasa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.